Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 31 Mfufu 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi simsenza ikho. Silabantwana sinebomama basemareserve bafuna ukuphila nathi kathi sizizo selibuya bafuna inhlanyelo okunye okunenginengi. Silabantwana abaselayo yabazali abasibagcinayo. Kwakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila.
Amapholisa aze ngobuningi ukuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare akade besenza umhlangano obuqoqwe ukubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo.
So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda okudinga ukuthi kube nenhlelo esizenza njenge-victory through using theatre, music, dance and drama, bringing awareness ebantwini kuba ne-GVR kuyini. So siyakuveza khonakho kumadrama sibakhuthaza sibafake ulukuluku lendluzula yokubana besikune phezulu beyibhalisa.
Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda bakhala ngokuthi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ugatsha lwezempilakahle lunikeze umanisipala wakobulawayo imali yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana abavikela emkhuhlaneni enjengebilharzia leminye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yabaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare ayale ukwethuselwa ngamapholisa aze ngobuningi ukwenzela ukuthi babe lokwesaba baqhubekela phambili ngomhlangano obuqoqiwe wokubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo ngamapholisa. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba beganulwabo lapho behlangana e-Anglican Cathedral, lapho abanye babo bebelandisa ngezehlakalo zokuhlukunyezwa kanye lokuthathelwa impahla enye yangkhona isisetshenziswa ngamapholisa. Kabazange bawanake amapholisa abehlomile ngezikhali ezivalisa induku lokunye okunenginengi okusetshenziswa ukuhlukumeza uZulu ngesikhathi egombolozele lindawo lapho bekusenzelwa khona lumhlangano. Lo ngumhlangano waqala ukuqhutshwa ngabaphila ngokuthengisa laba selokhu umongameli Robert Mugabe wethula isiqondiso sokuthi basuswe emigwaqweni yedolobho ebachaza njengengcikeza bethi bafuna ukukhulumisana labo phezu kwalolu daba. Umnumzana Jahana Dube ophila ngokuthengisa uthi udaniswa yikwenza kwababathathela impahla abasuka bazithaphuzele yona.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi simsenza ikho. Silabantwana sinebomama basemareserve bafuna ukuphila nathi kathi sizizo selibuya bafuna inhlanyelo okunye okunenginengi. Silabantwana abaselayo yabazali abasibagcinayo. Kwakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu bafuna ukuphila. Iproblem ekhona kathi ukuthi xa bangafika abaniki umuntu isikhathi sokuthi noma wodwa angamthathela izinto ukuthi abuye azobona ukuthi izinto ziyake zifakwe ngaphi. Siyabonga ukuthathwa zihambe. Njengalezi izicathu ezatshontshwayo lezi zathathwa lapho umuntu wayeyigcina khona izicathu zakhe. Wazithi silandela ku-HQ ye-council yikho wathola khona izicathu zezitshontshiwe ezinye zakhona akazazitholanga.
Udube ethi umqoka ukuba abaphila ngokuthengisa njengaye bamanyane ukukhuluma ngalezi linye ukulungisisa le nkinga asebebhekane layo.
Njengoba sikhangele ilizwe lethu kathesi singabantu banye, umuntu omunye uyangena ku-pirating ngenxa yokuthi akula msebenzi, omunye angene ku-vending ngoba akula msebenzi, omunye ayenze uko-change money ngoba akula msebenzi. Kufanele sihlale lokho sibambeni njengakusukela kuqala, kungabi lo muntu ozahlukuluzwa kumbe ozathathelwa izinto zakhe.
Umgcini sihlalo wenavuzi umnumzana Stan Zorwadza utshela intatheli zindaba ukuba abethuswa yikuba khona kwamapholisa wona abeze ngobunengi ethi ngoba benze konke ngokusemthethweni bazisa abomthetho njengalokho kuthiwa ngumthetho we Public Order and Security Act posa wona ungakhulumi lutho ngezokuthi kumele banikezwe imvumo uxwayisa amapolisa la uzorwadza ukuba ehlukane lomkhuba ohlukumeza lokuchaya abaphila ngokuthengisa lapho bebasusa ezitaladeni abathengisela khona.
So if the Zimbabwe Public Police continue to break this law,
amapolisa engaqhubeka ephula umthetho angazi akhala uzilo esenza okufanayo, kumele bazi ukuba yibo abayabe bekuqhalile lokho ukungahlonitshwa komthetho.
Bakhona abenhlanganiso ezehlukeneyo abaze ukuzasekela lomhlangano abaqonqosele abaphila ngokuthengisa laba ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho njengenye yendlela engasiza ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo. Beqalisela ngokuyabhalisa ukuvota kuhlelo olwenziwa okwamanje olwe-BVR oluqhutshwa ngabe-Commission ye-ZEC elizweni lonke. Abaphila ngokuthengisa bathi bazovukela mihla yonke belubhekise emahofisini ogatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu uyadinga usizo kuze kuthi selulungisiwe udaba lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kungenani lokuqala kwehlandla lesibili lokubhalisa kakutsha ukuvota phansi kohlelo lwe-biometric voter registration, iningi labantu emhlubulweni wezansi yeGwanda ikakhulu abatsha bathi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota osekudale ukuthi iqembu le-Victory Siyanqoba lisebenzise imidlalo lokuhlabela ukuze lihuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha loludaba eseGwanda.
Emhlanganweni obuqoqo liqembu le-Victory Siyanqoba ngomgqibelo entepe obujonge ukufundisa abatsha ngodaba lokubhalisa ukuvota kanye lokuthula kuphume obala ukuthi iningi lokhu lingelalwazi ngodaba lokubhalisa ukuvota olwe-biometric voter registration i-BVR. Umhlangano lo uqhutshelwe esikolo sentepe engamakhilomitha angama-40 usuka edolobheni leGwanda njalo bekulabatsha ozobhuku kanye lamakhansila abakade besuka eziqinithini ezi yeneyo. Umqondisi we-Victory Siyanqoba Trust uDesire Moyo uthi sebekunanzelele ukuthi iningi ngalila lazi nge-BVR njalo sebesebenzisa imidlalo yamadrama lokuhlabelela ukuze bahuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota.
Ngapha emhlubulweni wangapha welizwe ngoba abantu abaningi bangapha kabala ama-radios njalo kabalaleli ama-radio laba bala ama-radio ama-television akula signal se-TV. So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda odinga ukuthi kube lenhlelo ezinjengalezi esizenza njenge-Victory through using theatre, music, dance and drama, bringing awareness ebantwini kuba ne-BVR kuyini. So siyakuveza khona kuma-drama, sibakhuthaza, sibafaka ulukuluku le ndluzula yokubana besukule phezulu beyibhalisa.
Ukhansila wentalala uMnumzana Costa Ndlovu uthi njengenkokheli sebethethe umthwalo wokufundisa uZulu ngodaba lokubhalisa ukuvota.
Abantu balalo ulwazi kodwa luseselufitshane ngoba umsakazo wamaradio ayakhuluma. Thina lathi njengobukhokheli sesihambile ezigabeni phose kuma-villages wonke, kodwa-ke njengalokhu lungakafiki lolo hlelo alukafiki lapha esigabeni sethu, siyazwa ukuthi luyabuya luseduze. Kodwa-ke sizaba lokho siqhubeka thina okwethu ukuthi abantu bathole ulwazi lokuthi kufanele bahambe baye.
Usobhuku wesilonga unkosazana Edna Ndlovu layo obesemhlanganweni uthi esigabeni sakhe uZulu sengathi uyaluzwisisa udaba lokubhalisa ukuvota ngoba lumenyezelwa le midlalweni yenguqu.
Lesilunga abantu sebekwazi ngoba sike saba lo mhlangano oka-MP wakwazisa ebantwini ngoba kwakule icembu labantu sikelelo. Kwesakithi sigaba nginanzelela ukuthi abaningi bayaphatheka ngoba kule ama-sports nala amabhora babuya babuthane babe baningi. Abaningi sebekwazi sindukuthi.
Unkosazana Esther Zitha we-Victory Siyanqoba uthi uZulu akumelanga yesaba ukuyabhalisa ukuvota loba seke wadala amacala phambilini.
Abantu nxa kulunya nge-BVR abaningi bahle bezwa kuthiwa uyathathwa ifoto then nge-fingerprint. But i-BVR yona leyo kuthiwa ayiseziyenze khonokuyana yokuthi ngathatha i-fingerprint yakho sithi ripota zonke ndawo ukuthi umuntu lwana usekhona lapha usebambe use sesimtholi lanti sokhululeka nini loba wake waba lecala kuba uhambe emapholiseni wafika wabanjwa wathatha i-fingerprint yakho ungesabi ukuthi kuthiwa i-fingerprint yami ikhona emapholiseni anje.
Umnumzana Charms Ngcubo osakhulayo entalale ngomunye othi ubengaluzwisisi udaba lwe-BVR.
Le ngifundile okunye kade ngingani ngangikuzwisisi kakhulu indaba le-BVR bekuthi kahlahle yona ngikwayihloseni ekade ngingawuzwisisa kahlala yikuqakatheka kwama-photos lama-fingerprints kulokuthi nje ukhona ukubhala ngabizwa abantu bafoto.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota luzaqala ezansi yeGwanda kumaviki amabili alandelayo mhla zilitshumi lasithupha kuLwezi. Iqembu le-Victory siyanqoba selihwatshe idlalade elikhuthaza uZulu ukuyabhalisa njalo moya uthi basapheka enye ingoma ezahlatshelwa ngesiSuthu. Ngimuvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 ngiseNtebe eGwanda.
PVR, is it that time of year again? Registering to vote. PVR, we all register afresh.
Biometric voter.
Asambeni madoda siyo vota.
Asambeni madoda siyo vota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West leCentral, leMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North leSouth, leMguzi, eMathebeleland South, eMathobo North, kanye leSouth, eBubulilima East, kanye leWest, eNkabazwe eMidlands, ngokweSouth leCentral, ngokweSasami, Mberengwa West, eSouth, North, leEast, izishabane ngezi kanye lezishabane runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers lingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye-Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Ugatsha lwezempilakahle selunikeze umanisipala wakobulawayo inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili zamadola i-$18,000 yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana ukubavikela emikhuhlaneni enjengebilhazia leminye. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo isiqale uhlelo lwesithupha lokuthontisela lokunikeza amaphilisi okuvikela umkhuhlane webilihazia kanye lokuvuvuka inyawo okubizwa kuthiwa yi-elephantiasis lemikhuhlane etholakala enhlabathini. Udokotela Khula Muzinyathi, umqondisi wenhlelo zempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi uhlelo lolu luzakhangela imikhuhlane emithathu ebalisa owebilihazia otholakala emhlabathini, owehemantiasis lowe-lymphatic filariasis ezikolo lama makliniki kakhansili.
Imkhuhlane esebe siyikhangele kwakathesi mithathu kule kuthiwa yibilihazia esijayele ukuthi siyibone kakhulu nxa umuntu ethambisa ekucineni kuphume igazi. Kulo munye okuthiwa yi-soil transmitted helminth esabe sibona umuntu esiba lamawemusi phakathi lapha emathunjini. Then kulo munye okuthiwa yi-lymphatic filariasis esiyabe sibona umuntu evuvuka izitho zomzimba. Into esijonileyo ukuthi abantwana labantu abadala bathole amaphilisi lawa ukuze ama ikhuhlane le ingandi ebantwini kukhangela ukuthi ngomnyaka ka 2020 kube sekwehlile inani labantu abalemkhuhlane le ngamachumi ayisikhombisa nanhlano ekhulwini.
Egcizelela amazwi kanyathi umnumzana Patrick Ncube ongumsekeli kamqondisi kugaja lwezempilakahle ekhansilini yakobulawayo uthe uhlelo lolu lujonge kakhulu ukuvikela imikhuhlane ethi baza kuya ezikolo lamaklinika wonke aleli dolobho.
Silohlelo lapha oluzoqala mhla ka 30 October kusiyafika u 4 November. Uhlelo lolu ngolokupha abantwana amaphilisi abavikela kumkhuhlane webilharzia lomkhuhlane otholakala abantwana belama worms esiswini, kube njalo lokuthontisela kwabantwana ngovitamin A. Sijonge ukuthi bonke abantwana abafanele ukuthi bathole loluncedo batholakale befikile endaweni zethu lapho esizabe sisebenzela khona.
Umongi wekansili yakobulawayo umnumzana Claude Kupe uthe uhlelo lolu luzakhangela abantwana abaleminyaka emibili kusiya kutshumi lanhlanu lokuthi abadala labo kufanele bathole lawo maphilisi.
Uhlelo lolu lwe-Mass Drug Administration luzaba lukobulawayo wonke jikelele. Sizaba sinika amaphilisi okwelapha umkhuhlane we-bilharzia, lo mkhuhlane wama-worms esiswini, lo mkhuhlane okuthiwa i-lymphatic filariasis okuvuvuka izitho zomzimba ema-clinics wonke akobulawayo lasezikolo. Sikhangelela ukuthi bonke abantwana kusukela ku-1 year kusiya ku-15 years bahambe either e-clinic laba basezikolo sisabalanda ezikolo.
Obona ngokukhankansela inhlelo zogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakobulawayo unkosikazi Sitshengisiwe Siziba uthe uhulumende ubanikeze inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili njalo imali le ayeneli kodwa bazadinga kwezinye inhlanganiso ezivame ukubancedisa ngalesi sikhathi.
Ama-populations ethu vele ukuthi divide 18,000 yona leyana usukhangela nge-population yakobulawayo ukuthi uthi vele icina isiku 0.0 something cents per person. Okuyabe kutshengisela ukuthi vele inlutshwane imali yakhona. So i-challenge esilayo kathesi ukuthi imali yakhona ayikwani. But okwakathesi sizasebenza ngemali yona le ekhona bese sidinga la ma-partners angasincedisi. Sizabe silabo saba nomhlangano la.
Isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Minenhle Radebe uthe inhlelo lezi ziyasiza kodwa kwezinye izikhathi abantwana basala sebegula ngendlela engazwisisekiyo.
Khankaso lolo lokuhlaba abantwana ezikolweni thina abanye asiluzwisisi ngoba kwesinye isikhathi umntwana engahlatshwa agcine segula kugcina kusiba ngumthwalo futhi lakithi ngoba sikhumbula kuqala babesibhoda sibili besitshela kodwa khathi siphonguzwa sokuthiwa abantwana kusasa babuye bethwele imphako bayahlatshwa esikolo. Abazange basi-adrese basitshele ukuthi kuzayenzwa njani, bahlabe banathelana amaphilisi wona lawo.
Ikhansili ikhangelele ukufinyelela izikolo lamakolishi ezingamakhulu amabili labantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamachumi ayisificaminwe mibili lasithupha. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso yezempilakahle yamazwe omhlaba luveze ukuthi imikhuhlane le ihlasela abantu abayizigidi ezingamachumi amahlanu lasikhombisa 57 million e-Afrika. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha lwe The Connection. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwembiko enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini i-social media. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Alevalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. embikweni wakhe wakuqala emphakathini ngemva kokukhethwa njalo kukamongameli uHuru Kenyatta ukhokhela ele Kenya umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo uRaila Odinga uchaze ukhetho oluphindiweyo ngeviki edluleyo waqalukhalalileyo ukulungena njengehlazo ekhuthaza uZulu welizwe lakhe ukusebenzisa ilungelo lakhe ngokungahloniphi impumela le. ELeSomalia libikwa kulilizwe elilesilinganiso esikhulu sentatheli zindaba ezibulawa zisemsebenzini. Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank umnumzana Khuphukile Mlambo uthi uZulu labo somabhizimusi ngabe bayasa imali yabo emabhanga ngabe imali kayisileli elizweni. Umlambo bethula imbono yakhe emhlanganweni obuqoqwe ngabesonto ye Seventh Day Adventist Church kobulawayo ngempela sonto. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uyalandula limbono esithi uhulumende usehlwilekile.
Welenda lomsilela kwemali lokhu siyaphambili sibekulusibola ukukhulu ngoba ungazi ukhayela emabhenki khonapha uyafika umuntu kwe-ATM ezingakaze ngama-$50 ngokuba lapha sokwehlile zakuma-20 ezezehlile zakuma-$14 ezezehlile zakuma-$10 emabhenki. Sokuyatshengisa umuma khona mubi ungamingela kuma-supermarket ufike abane engxenye usebenzisa i-fiding ukuze ucela i-cash uthole kwezindawo zelikheshi ekhonabalayo usalulembele ngikhumbula ukuthi nawe engxenye uthenge into eze-$50 uthole ingayi-$25 $10. So hayi umumo wemali sibili mufi and uqhubeka usuya phambili lapha fellowship olukhulu sikule ukuthi sokufanele ukuthi uhulumende abone ukuthi kungena indaba yemali ngoba abantu bayadibeka abantu bashona emabhenki abanye bele emsebenzini babaleka besiyalayina emabhenki engatholi le mali yakhona avukele kukona. So hayi abantu babashukuluza kakhulu.
Umlambo uthi enye imbangela yokusungula ama-bond notes yikuthi uZulu wayesisa idola leMelika kwamanye amazwe. Uthi imali engafika phose ibhiliyoni elilodwa isuswa elizweni okungekho emthethweni ngamnyaka munye. Emaphandleni ukusilela kwemali kuphambanisa impilo yezakhamizi. Omela iBinga South edalele eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amalobolo lokangaziwe sekubhadalwa ngamafoni.
Impilo siguqukile eBinga endabeni zokuselakala kwemali. Esasekwazi kudala ukuthi khona umuntu nxa efuna ukuyathenga ukuthenga uyahamba ephethe imali isezandleni bese sikhwameni akusatholakali. Sesiphila ngemali ezisemafonini. Yonke into oyifunayo eBinga kufuze ukuthi ube le mali esefonini engabonwayo. Ngitsho nje la malobolo labo kangaziwe sebekhitshwa emafonini. Okwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu siyakwazi ukuthi eBinga abantu baphila ngokulima, abantu baphila ngokuthiya inhlanzi. Abathiya inhlanzi laba ukuthi bona bethi akusinika imali efonini, abaningi bakhona amafoni kabalawo. Yindawo enendawo ezinye ezingela ama-network. So ukuthi noma ukuze umuntu abe lefoni akusoze kumncede lutho. Okwenza ukuthi ibhizimusi lempilo ibe nzima kakhulu esigabeni sebhinga.
Ukusilela kwemali lokhu sekubangele ukuthi intengo ikhuphuke ezitolo. Ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi impahla yokwakha isikhwele okwesabekayo ngenxa yokusilela kwemali emabhanga.
Into esihlupha kathesi la ufuna ukuthenga ulutho amanye ama-shops nakutshela ukuthi kona sifuna i-US dollar abathibe la ufuna ukuyathenga kumbe e-supermarket into zawo kona sezikhwelile tam 3 or 5 times. So akula muntu olemali la, umuntu wonke apho ozihambela ngaphandle kwe-government nama-ministers yobantu abanemali. Hhayi, intengo khangela ubone la ukuthi uyakha uvele la even ule 100,000 ube kwazi ukuthi kona kaula mali mina izolo umzekelo sengipha wona ngihambe ngayethengi ukuzinto okuncane ncane okwesepic tank okubili ngithenge $90 it's shocking umuntu yahluphekela lapha eZimbabwe la akula indlela isenda akula umuntu ekhaya okhaphe ukuhamba ngani sekuthi iphethi uyashelakala sekuyathi kutshele amanye ama-station ezingaso siwakhulume ngamabizo bayakulalela bakutshele ukuthi kona kona sifuni i-cash wena i-cash yakhona ngawunayo ebhenki ufike ulale ebhenki uyabungela imali yakhona bayakutshela bebhenki ukuthi akunamali la.
Ukonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi labezokholo abafana le Seventh Day Adventist Church labo baqoqe imbuthano ezama ukudinga isisombululo sodubo lolu. Okwamanje ke sesisizwa udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi selincedise kakhulu elebhema ukuthi libe lenkululeko ebalulekileyo. Loba kunjalo uhulumende wemelika uthi ukhathazwa yikukhahlanyezwa kwabantu bohlobo lweRohingya esabelweni seRakhine State. Uheather Nwet isikhulumele sohlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ule State Department uthi labo abakhahlameza abantu kumele babotshwe bajeziswe ngemfanelo. Lokhu yikho osokwenze ukuthi ilizwe lemelika livimbe umthetho we-Jade Act obuvumela iziphathamandla zebutho lebhema ukuthi zethekelele elemelika njalo imelika idinge indlela zokufakela labo abephula ilungelo loluntu izijeziso zenotho. Iziphathamandla zebutho lebhema kasavunyelwa lokuzefunda okuthiyeneyo kubutho lemelika. Ilizwe lemelika lisebenza lenhlanganiso ezijeneyo ukwenzela ukuthi lifinyelele indawo ezijeneyo ebhema lapho kulabantu abakhahlenyezwa khona. Elemelika likhulumisana njalo lenhlanganiso yamazwe womhlaba wonke jikelele e-United Nations lezinye ukwenzela ukufakela abephula ilungelo loluntu ebhema izijeziso zenotho. Ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lincedisa elebhema ukuba libe lozibuse ogcweleyo njalo lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabantu eRakhine State. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha babaleka endaweni le kusukela umhla ka-25 ngoNcwabakazi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
PVR. It's that time of year again. Registering to vote. PVR. We all register afresh.
Biometric voter registration. 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 Biometric voter registration.
It's called PVR. Biometric voter registration. Kaila Bova, Kaila Babalazi is a biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Victory sizonqoba iqembu le Victory siyonqoba ke lelo lesigqibela uhlelo lengoma yithiwa BVR. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amapholisa aze ngobunengi kuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare kade besenza umhlangano. iningi labacha emhlubulweni wezansi yeGwanda likhala ngokuthi lokhu lisemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo ukuvota kuhlelo lweBVR. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu, igama nguChris Gande, ngilichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilo Mike Hobe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.